sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Vuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 13 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kulahlekelwa ngabantu kuyinto ethusayo kakhulu.
Kulabantu abangamachumi phose amabili ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Singakhangela ke ichukela ama-KG ke amabili ayenza $2.50.
Inhlanganiso yeZCTU ithi impilo iya isiba lukhuni ngamandla ebantwini abanengi ngenxa yokudilika komnotho. Intathelizindaba ebikwa isiphila ngamabhiskithi lamanzi kuphela ejele ngoba izihlobo zayo zisaliswa ukuyiphathela ukudla. UHopewell Chingono uza kwethula ubufakazi enkantolo namuhla ngobubi bomumo athi usemajele. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi phose amabili 18 ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi lasithupha babantu laba bebehlala eHarare. Oyedwa ngowe-Manicaland kuthi omunye njalo ngowe-Midlands. Lokho kukhweze inani labantu asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe laya kukhulu elilamachumi amabili lambili 122. Ababanjwe lomkhuhlane izolo bangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Bonke ngabawuthole khonapha elizweni ngaphandle nje koyedwa ovelela kwele South Africa. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo seliku-4,893. Kulabanye abangamachumi ayisikhombisa lasithupha 76 abafunyanwe sebesindile izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebephilile laya ku-1,620. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Kuyethusa lokho kulahlekelwa ngabantu kuyinto ethusayo kakhulu. Kuyasiqhuzela ke ukuthi siqaphele kakhulu ukuthi umkhushane lo uzasiqeda nxa singathatha amanyathelo ukuthi sehlise kumebetheka kwawo. Abantu kumele siqhubeke sibafundisa kumpuzana njalo ukuthi nxa usithe waphuma endlini yakho kumele ugqoke isivalamlomo kwenzela ukuthi wenqabele ukuhotsha umoya ongabe lomkhuhlane lo. Kodwa njengelizwe into esubuhlungu kakhulu, kuyadinga ukuthi khona nabantu banqabele bezemizamo yonke ukuthi labathi bahlangana khona bethelana izikhala khonoke sithi social distancing, ngoba abantu balokhangana bakhohliwe izindawo ngahamba lapha emkambo abantu babezibhile nje befuqana benganabanakile. Kuyethusa kuyesabisa nxa bekhona abalayeleyo ke kathesi njengoba ngikhuluma kunje sithi hayi bantu ke lo mkhuhlane uzasiqeda nxa singathatha amanyathelo ukuthi siwenqabele silandela izinqumo esizikhuthazwa yinhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele i-World Health Organization. Asizameni ukuthi siziphathe kahle, sinanzelele ukuthi sisengozini enkulu kakhulu. Ubanilobani esengadlula emhlabeni ngoba umkhuhlane lo uyingozi kakhulu.
Abantu abanengi ndiweni babikwa bebonakala ukuthi bebe lomkhuhlane lo sebefile, kanti lo mumo ezibhedlela lapha ubikwa ungemuhle. Ungathini ngalokho?
iqinisweni kunjalo ukuthi ezibhedlela imtshina naleyi eyiyo incedisa ukuthi umuntu asizakale lapha efumele ingabe imlutshwana maybe ingekho kwezinye izibhedlela. Siyazi ukuthi ilizwe lethu liyaqhula kwezempila kahle, siyazi ukuthi ezibhedlela kula mithi, siyazi ezibhedlela ezindawo kula manzi, siyakwazi ukuthi akula ngubo zokwembatha, siyazi ukuthi abantu bathwele nzima balamali zokubhadala. So ngokunjalo ke kuyatsho ukuthi ke ezempila kahle ziyaqhula elizweni, ngokunjalo ke imtshina yokuthi umuntu asizakale nxa sethe wabanjwa lomkhuhlane, nalo ukuthi ama-ventilators lawo lokunye okuthize engabe shoda. Ngokunjalo ke kuyabe kutshengisa ukuthi umuntu nxa engabanjwa esimeni esisibi engahle adlule emhlabeni. Okunye njalo kwenza ukuthi abantu batholakale sebefile belomkhuhlane yokuthi kula lokho sithi yi-testing ngesilungu, ukuthi abantu bahlolwe umuntu athathele amanyathelo ukuthi ahlale elatshwe nxa ethe abalawo. So ngokunjalo kuyatshengisa ke ukuthi asikakhuphuli izinga lokuhlola abantu kwezele ukuthi umuntu abekwazi athatha amanyathela athize ukuze anqabele ukuthi umkhuhlane lo ungamhambisi ogoqanyawo.
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso yeAfrica Centers for Disease Control and Prevention yona ithi ezwekazi leAfrica umkhuhlane weCOVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 23,886, njalo wahlasela abedlula isigidi 1,066,505. ele-South Africa yilo elikhokhelayo ngenani lasebebanjwe lomkhuhlane abangu-566,109, kanye lasebefile abangu 10,751. Kodwa ukumemetheka kwalomkhuhlane kulelo lizwe kubikwa sokusehla kulezi nsuku. Kulezi zalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala kwele South Africa ezibanjwe lomkhuhlane lo ekuphendukeni kwazo ekhaya. Isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe, umnumzana Dennis Juru utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ngempela umumo usunganeno kwele South Africa.
Kukhanya i-corona seyingcono la eSouth Africa, kusafane namaviki amanye awadluleyo kade kurekoda more than 13,000 yabantu abane-corona 24 hours. So kathesi ngibona isi sokungcono but akufanelanga abantu barelaxe ngesithi sokungcono. Kulezinto ezicontributayo ezinjengokuthi maybe abantu abasafuni ukutesta, sebebonile maybe ukuthi sometimes ayibulali kakhulu i-corona, so asiwazi ukuthi kuyehlile just because umkhuhlane wakhona awusekho mningi or abantu abasateste, asazi ukuthi yini eyenzakalayo. So kuzofuneka ukuthi kuyenzwe i-research maybe nokuthi why umkhuhlane soyehlile kakhulu from around 13,000 kuyehle kuze kube around 2,000.
Imigoqo eyafakwayo efana labo curfew lokunye okunjalo kuloko kukhona yini?
Yeah, kukhona. Bakuyasiza kakhulu ngoba kula bantu abaningi la eSouth Africa bathola umkhuhlane lo ngenxa yokuthi kade bahambe baye emaphathini kuhamba-hamba lozo. So i-curfew ngibona iyasiza and isakhona, abakayisakhona vele.
Bakhona yini abanye abalokhu bengalandeli imigoqo yonaleyo okufana lokungagqoki ama-mask?
Maybe ezindlini ngaphandle wonke umuntu uyabe efakini naso ngoba ayiso ndaba yokuthi wena uyathanda o kanjani or indaba yokuthi amapolisa azokubamba. Hayi, indaba yokuthi umuntu oseceleni kwako vele uzokutshela ukuthi hayi hayi suka eceleni kwami, angifuni umuntu ongajokanga i-mask. Njalo la uzoba uyakhona kungaba seshop ungaba kuphi angeke bakusize maungelayo i-mask leyo. So wonke umuntu uyayifaka i-mask, uthanda ungathandi uzoyifaka.
Manje nxa sikhangele abavela eZimbabwe sike sezwa ukubana bebethwele nzima bengancediswa nguhulumende weSouth Africa. Unjani umumo kathe sezindlini lapha? Abantu bayalamba?
Ukulamba bayalamba kakhulu amanga amabi. Ukulamba abantu bayalamba. Siyabona ukuthi i-government yavuma ukuthi laba abanama-asylum seekers ba-apply ukuthola imali lezana ze-UIF. But since ba-apply namanje akula even o-one oke wathola le mali. So abantu bayalamba plus i-crime rate seyiphezulu kakhulu.
Umnumzana Dennis Juru isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Intatheli zindaba ebotshwe ngenyanga edluleyo isetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi avukele umbuso weZANU-PF umnumzana Hopewell Chingono. Uzaphindela emthethwandaba namuhla lapho azakwethulela khona inkundla ubufakazi ngobubi athi izibotshwa zihlangana labo emajele. Uchingono ubesenkantolo izolo lapho igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa akhonone khona ngokuthi uChingono uphathwa kubi kakhulu ejele ngoba izihlobo zakhe zisaliswa ukumphathela ukudla okuphekiweyo. Ngokunjalo uthe usephila ngamabhiskisi lamanzi kuphela. UChingono uza kwethula ubufakazi lobu kudaba lwakhe lokucela ukukhululwa ngemali yesibambiso ibheyili ngemva kokwalelwa kabili. UMantshi uthe udaba lolu luzahluzwa ngudlu kungelantatheli izindaba loZulu ngoba lokho uChingono aza kukhuluma kulakho ukufaka impilo yezinye izibotshwa labogadijele engozini. Obotshelwe icala linye loChingono umnumzana Jacob Ngarivume ongumkhokheli webandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe. Yena uzaphindela emthethwandaba ngomvulo lapho okuzahluzwa khona isicelo sakhe esitsha sokuthi akhululwe laye ngebail. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi impilo iyayisiba lukhuni ngamandla ebantwini abanengi ngenxa yokudula kwezinto okubangelwa ukutshabalala komnotho. Unobhala jikelele walenhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi ukwala kukahulumende labaqhatshi ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika kwenza umumo ube mubi kakhulu.
Singakhangela ke izinto ke ezifunwa ngabantu abanengi esingathi yizo eziphilisa ke abantu kungaba impuphu ama kgs alichumi 10 kg. Okwamanje iyenza ke $5 ngemali yaphakathi kwelizwe ke ingatshintsha loba nini ngoba phela ke ibondi ke iyatshintsha against ke iUS dollar. Singakhangela ke ichukela ama kg ke amabili ayenza $2.50. Ungakhangela ke i 2 kg e rice iyenza ke amadola amabili ya eMelika. Sikhangele i 2 kg ye surf kuwachisa ipowder iyenza ke amadola amathathu. Sikhangele ke isinkwa senza ke idola elilodwa leAmerica. Lezi mali ungazitshintshela ke kuZimbabwe dollar. Nxa ke exchange rate yangkhona itshintsha lezi mdola ke iyaba itshintsha. Abantu abangake besile bengalazo lezo zinto izo abazifuna ngokusa kwelanga lokutshona kwelanga. Kodwa ke kuba nzima ke ngemali lezi engiqamba kwamanje ukuthi abantu bezanelise lezi zinto. Kuba nzima ukuthi bazithole.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sike samuzwa esola amabandla aphikisayo esithi yiwo adiliza umnotho welizwe ngokudlala ipolitics ezehlukanisa abantu. Ungathini ngalokho?
Abanengi ke akusimangalisi ke ukuthi sizwe ke uhulumende ke sola ke abamabandla aphikisayo kumbe sola othi khona ngababhidliza umnotho abangaphandle kwamazwe. Akula muntu ke omlishayo uhulumende weZimbabwe nje uyazehlulekela.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Ibandla lezaphu lithi selihlanganela bebandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress labo gatsha lwalo lwe umkhonto wesizwe kanye labebandla le South African Communist Party emizameni yokuxazulula ukuhluphayo kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu kulandela uhambo lwequla elithunywe nguhulumende weSouth Africa elifike eHarare ngomvulo lakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngalolu daba. Kodwa iqula leli alisahlangananga labamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu ukuze lizwe eyabo imbono. Iziphathamandla zamabandla aphikisayo labalwela amalungelo bathi bayahlukuluzwa njalo bayathunjwa bebotshwe mahlayana nguhulumende weZANU-PF. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Ngolwesibili sibonane labombutho we-ANC abemkhonto wesizwe lelinye ibandla engike ngaliqamba kwamanje ngesizathu sokuthi asikaqedi ukuhlangana njalo inkulumo yethu ayikaphethi. Sisendleleni njalo yokuhlangana lamabandla athile aqhamuka eSADC region esingathi ngama liberation movements eSADC. Ifrelimo sisendleleni yokuhlangana labo ibandla libusayo leBotswana sisendleleni ukuthi sihlangane labo njalo labe Zambia sisendleleni yokuhlangana labo ukuthi sizame ukuhlanganisa amakhanda sithole isombuluko edabeni lwezelo seZimbabwe lona osolungani solukhathaza kakhulu even iSADC region. So yiwa macele sisendleleni usihlangane lawo uhlanganisela le ANC eSouth Africa ezaphinda njalo sihlangane labo sibone ukuthi kuza ncintisana njani ukuze si azulule udaba olusekhaya lapha osoluhluphe kangaka.
Kuyini elibanike khona njengesisombululo?
Esibanikeza khona into ezimbili ikakhulu. Sibanikeza imbali yokuhlukuluzwa kwamalungelo abantu elizweni leZimbabwe esingathi historical background. Sikhakela ikakhulu egugurawundi. Sibuye njalo sithole ama-electoral violence kule ndaba yabomramba tswina. Sifike ku-2008 electoral violence lapho kwabulawa khona abantu abaningi. Siye ku-2017 coup lapho kuthathwa khona umbuso ngodlame kusetshenziswa bebutho. Sibuye njalo iminyaka le emibili emithathu edluleyo kulandela ikhu kube lokuhlukunyezwa kakhulu lokwephula kakhulu kwamalungelo abantu. Sizama ukuthi kube lokukhulumisana kube lokuhlala phansi kukhulunyiswane. Sizama ukuthi city lobby abomakhelwane bencedise ngendlela abakhona ukuncedisa ngazo.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi akulahlupho eZimbabwe njalo uthi abakhalayo ngabantu abazama ukugenqula uhulumende wakhe ngodlakela. Sele kubonele na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi amapholisa akobulawayo adinga umuntu ogxobe abaphila ngokuthengisa abane ngemota wabaleka elokishini leCountry Park. Inkundla yeZim Live yona ithi ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Democratic Alliance selikhuthaze umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi aye eZimbabwe ngokwakhe ukuyaphenya udaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani, salbonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sondoko Fokandlovu lapha ePlumtree endaweni yakwaKamba. Basakazi benithanda ukuthi ngixhase kakhulu omongikazi labo doctor nabo bonke nje ama civil servants abaku strike befuna imali. Cha, abaqhubeka impela be strike ngoba uhulumeni uyabonisa impela ukuthi unemali ngoba simzwile ememezela ukuthi uzopha abelungu labo abathathela umhlaba izizombulu lezizombulu zezimali. So kuyasimangalisa thina uhulumeni engathatha imali engake kupha abelungu abavele bele mali zabo eyekela ukupho doctor. So ngisho doctor labo nurse labo teacher abaqhubeke ngombhikisho. Njalo bengifuna ukubuza abasakazi ukuthi kanti njengoba sibona uhulumeni lokhe ebusy edinga laba ababephadeka eku-organizing le protest last Friday izanu must fall le corruption ino to corruption beboshwa. Bengicela ukubuza ukuthi kanti labana ababebhikisha ngo-2017 aba-organize umbhikisho abanjengabo omnangagwa aba-organize umbhikisho kuqunjwa phansi umgabe bona baboshwa yini. So siyazibuza thuthi kanti abamanje ababoshwayo ngabanjani. Njalo masakazi bengicala uthanda kulabafowethu laba bathi bona abangeni entweni zokukhipha izano abafaka izano bekhiphe kanti batshelwa mbani ukuthi vele iqembu likhishwa ngolifakileyo. Ian Smith njengoba wakhipha iZipra Force wayefakwe iZipra Force. So ngithi cha umzabalazo uqhubeka kuye phambili bafowethu zano must go.
Sarbona imthola zomuhle asiyabonga ukugcinwa singumusa ngithemba liphephile lapho likhona labasakazi bethu abahle abalungileyo. Siyabonga ukuchazelela idlalayo indima ibanjwe madoda andili badlani bafowethu abalezi bami khonapho Malava emdevi khonapho Dawu Ncube eGuhule ukhona Dala emtimandi omuhle bathini ngaba zingabambili uze wonina ubambolunye phela ngwenye omuhle. Sibonge egwala ubhadaluka mafinyela Strip Road sibangani sivalo Gandangula ngamavillage akhonapha ngikhona edaluka Hot 19 Makwati Henry uright Musei zinoyendika siyabonga. Avukani bantu ngalimama ngulibadla wevuka khona apheduze ashelele omuhle ungwehulu ayisiyabonga ukugcinayo ndindivuse ekuseni ngibonga ukusekela kwethu inhlelo ezikhona ehlelweni lwabantu umsakazi wabantu emuvini Ngwenya Daluka.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wele Kenya uthi ukuqinisa imithetho enqabela ukuzingelwa mahlayana kwenyamazana zendle kulelo lizwe kubangele ukuthi inani lendlovu likhule ngokuphindwe kabili eminyakeni engamachumi amathathu edluleyo. Uthi ngo-1989 ele Kenya belile ndlovu ezingu-16,000 kuphela kodwa ngo-2018 bese zingu-34,000. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli emele ibandla eliphikisayo lamademokrasi umnumzana Joe Biden ube lomhlangano wokudinga usekelo izolo lomsekeli wakhe asanda kumkhetha unkosikazi Kamala Harris. UHarris ungusenetha njalo ungumuntu onsundu. Bekhuluma emhlanganweni abawenzele eDelaware ababili laba bathe uZulu kumele abavotele ngolwezi ukuze kukhitshe umongameli Donald Trump embusweni. Yena umongameli Trump uchotoze unkosikazi Harris esithi ungumuntu olembali embi kakhulu yokukhankasela ukukhwezwa kwemithelo. Ngokunjalo uthe kasoze aphathise uBiden ukuthi amnqobe. Ebhala enkundleni yeTwitter, uTrump uthe njalo ulosekelo olukhulu kubandla lakhe lama-Republicans. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuthi uthini ngensolo kamongameli Trump ngonkosikazi Harris.
Hayi, lokho kakungimangalisi mina, ngoba yena ngithi eyakhe ipolitiki ivele injalo. Eyakhe ngiyokuthethisa, eyakhe ngiyokuhlasela, eyakhe ngiyokweyisa abantu. Manje ngibona ngathi lo nyaka ufike imbila zithutha, ngoba laphana ngo-2016 wayelakho ukuthi azuze ukuthethisa, ngoba bona bobabili, yena umongameli uTrump lo-Hillary Clinton, babe ngathi balamathambo kuma-closets abo bobabili. Clinton wayengathi kaphumi athi chacharara ngezinto zakhe ayezenza laye njengomkhulu welizwe. Laye uDonald laye elokwakhe laye wokumkhanya, abantu basebephonga ukukhetha nje phakathi kwabo bobabili. Manje lapha kulaba ayi okukhona kuyabe kuyikuthi nje kubhadelwa, nxa ufuna ukubhadela ukuthi uBiden wenza lokhu, ye wathini thini wathi lapha, hayi uyabubhada. Laye uKamala kuyafanana, loba ungazi ukuthi wayecindezela, wayesithini, esesengujaji, esesenguprosecutor, eseseyilokhu, lakho mbona ngathi uyabuzama ukubhada.
Bakhona abebandla likaTrump elama-Republicans asebephume sobala bathi bazavotela umnumzana Joe Biden. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter, uTrump uthe abantu abafika kusilinganiso esingange-96% kubandla lakhe lama-Republicans basekela yena. Ubona bekhona yini abangaba yisilinganiso esithe xaxa abebandla likaTrump abangavotela uBiden njengoba yena ubaba uTrump esithi ule 96%?
Hayi, mina mbona ngathi hayi, iqiniso lakhona lelo alikho lapho. Ngoba nxa ulalela kuhle, abantu ababesekela uDonald ngo-2016, abaningi bakhona bayazisola ukuthi bamsekelelani. Ubakhona bona babazele ama-diehards akhe lawo akhona. Kodwa-ke mbona ngathi hayi, ubuhle bepolitics yalapha e-America ukuthi abantu bayantshintsha amabandla, bayantshintsha, bangene ngapha, bangene ngale, abe ngumRepublican lo nyaka, abe ngumDemocrat next election. Yibo ubuhle bakhona, abahlali ebandleni lilodwa.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamatshumi phose amabili ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhuphule inani lasebefile laya ku-122. Intathelizindaba ebikwa isiphila ngamabhiskitsi lamanzi kuphela ejele, ngoba izihlobo zayo zisaliswa ukuyiphathela ukudla. UHopewell Chingono uza kwethula ubufakazi emthethwandaba namuhla ngobubi bomumo athi usemajele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkumo.